Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwa emidlalo.
Ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF ele Politburo kudala inkulumo.
UValerio ke ugwenzi commander weZipra and then commander weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni.
Ukuncitshwa intatheli zindaba ezizimeleyo ezibalisa ezeStudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZANU-PF kusolwa ngabanengi.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele iZANU-PF libandla ibusayo, okutsho ukuthi konke okwenzakala kuZANU-PF lokuthinta impilo kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa koBulawayo, iMathebeleland and South, Maswingo leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu, abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emerson Mnangagwa laye uchayele ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalwane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwa emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhora, kulabo cricket, kulabo rugby, kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezeganga. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini, noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu, ngaba yibhora, ngaba yini, abantu baba abanye basekela Kaizer Chiefs o Pirates siyasekela England ibhola khona phansi so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lomnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so kusuba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale danile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yenu iteam elizayijabulela ngindlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGandhi ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngo tennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye kuye emathimi namakhulu kufuneka imali ilizwe kalila imali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic ezi basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kubanzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungiswe zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga
hayi lati siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa Ukukhethwa kwamholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lelunga ledale lezanu PF le Politburo kudale inkulumo. Ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kubanzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla lezanu PF. Sixoxele walwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya uSibanda kuphiwa kwakhe iposition leyo mbisikhundla ukuthi bekhona ku Politburo kuzanu PF epartini at political party level ye imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo guys engilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu labo kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe is a document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho athi ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizwe ngitsho sivela empini hayi wokuqala kubali somzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi i second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so la lakho bawe kubone ngathi kuyinto efaneleyo. Kuyafanana nje lebantwana bezikolo i-grade 7 iyacina la ingasabhala ama exams kade sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday. So konke khona khala vele kakukho ku constitution. I-issue khona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes. So uValerio ke ugwenzi ukomanda weZipra and then ukomanda weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni. So that document does not hold any water ngoba vele yena utrenwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country.
Manje nxa singakhangela ukubana kungene elinye ibandla elithatha intambo zombuso akusoze na kube lodubo
enyi part ezangena lapha ingaba khona kodwa ke for the time being kayikho leyo part. Okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValerio ngobana abantu laba nxa bengena la yena lozangena uzakwanisa laye ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona yizaphu engangena it's under revolution liyana movement noma liberators njengoba kathesi balocansela oyedwa ngale matoko akusoze kuba khathazi lokhu. There is nothing that they will change ngoba labo babe bebenefitha kukhona lokhu so that iziqondiso zokuthi ama aims and objectives of the armed struggle ayemi njani. Laba bantu babe beappointwa befakwa laphana benzela ukuthi khona ama-political parties lawo kumbe iparty enjenge-ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e-liberation movement. So ama-aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babe siyakudingana egangeni belelo lizwe. So nxa bekhona khona laphana njengalokhu abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathazi ngoba uzabetshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution. So uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo party. Okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yikuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu. Ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lwawenzileyo ukuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo leZebra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leze Studio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla lezano PF kusolwa ngabanengi. Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezana uPF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulumhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezana uPF.
Ngitokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezana uPF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izana uPF libandla elibusayo okutsho ukuthi konke okwenzakala kuzana uPF kulokuthinta impilo kazulu.
Umnumzana Benny Moyo isakhamusa kobulawayo uvumelane loChuma.
Media ezinqatshelwa ukungena kulo mhlangano yasethusa yasimangalisa andithi uhulumende lomthetho we-access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyati ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba laye usone ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
sihambe siyoenza i-interaction kumbe i-engagement lamabandla ahlanganisela i-Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama-political parties ukuthi nxa ama-journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama-journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy. I have not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people were misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uya kusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bebhalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi nami ngidingithi sesibe nempekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo seZANU PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabe emisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba uAnastasia Ndlovu loKhudzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe iZANU PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 lo-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZANU PF alithumi lasithoba mina mbili 18 axotshwe ebandleni leZANU PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lePhalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lePhalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani basakazi baka Studio 7, siyalibingelela basakazi bethu esibathandayo. Basakazi baka Studio 7, mina ngizakhuluma ngendaba lesisile yokuthi utshaba ngosemisa abantu. Studio 7, abantu laba abakhulele kobulawayo abahanjiswe kubo le emakhaya le. Xa bengabantu abakhuthele kupolitiki abahanjiswe kubo khona laba lapho siyadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakube ezigabeni zabo khona le emakhaya ukuze sisiwine. Thina ngapha emathebeleni sisiqoqa sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashona kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewine okwenza bedliwe khona lanti basebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi sizabusa ngaphi bona nxa sesokubuya abantu bobokuza abahambe beqoqa ogogoba labangale babo khonale kubo ukuze isisiwile bona laba abafakwayo ngenkani kobulawayo yibo abayizanuphivi iqhubeka ibuza abahambe bemobilize kibo khona ngale izinto zizahamba kahle ngiyabonga Studio 7 sikhuzela laba abathili nalikhe liyakhethu lohlangothi elubhekayo abakhuzo laba bantu lapho bengalitshela okokwenza nalenza umsebenzi wenu futhi alibhekisa icele lilodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu laba abantu nje abaphomba ukulandela ngombe ngamashona la akhulele kobulawa yasekwazi asefuna ukuzobhidlika lo Studio 7 hayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hayi umuntu akayekele ukuphushela udoti kuye MRP udoti nguwe wena oqeda ukukhuluma lapho uthi yabahambe kuye MRP MRP yona ufuna udoti yona ufuna usengezo chabanga don't need usengezo chabanga lento enjengawe isasupportana namaqembu abanye abateke support amaqembu abanye abantu bangakubo lilento yangakini ebizwa zap ne MRP yila ungaya khona uyo yandisa inani ngasijwayele namfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi MRP ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo aqitshelwa egatha ibhalagwe ilegion mine yonke negwandi njani labantu abafakwa ilento yenu elokho lingaboni ukuthi umngane wenu lo supportela into yani yenu le kuthiwa udliwe udliwe engadliwa ngasene kulunywe kuthiwe mwana mayi thina sithi mtaka mama sithi mwana mayi yazini lokho ke kuthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ngasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapha into okwenza nabo sisengezo chaba ngoba kuthenga isilavu kufana nabo umdenda
balibonani basakazi nabalaleli baka Radio 7 hey mina ngiyazibuza njani ithola impendulo ukuthi ngempela umnangagwa njengepresident ulawo ama advisors abam advisors baye bem advisors ngoba ubukeka lubabulahleka njalo manje uthatha i omkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye ku top ezanu PF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuzo esibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandele okokuqala ziningi izinto abangam advisor zona lapha ezidingwa ngabantwana basezimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa akukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukureachana bareach umgabe besebenzisa yena omkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona phaa kuzavela noma yinini kuzavela kuzani amina mbona ukuthi umnangagwa ngempela uzayiqeda ipasi yezi yakhe nalesi esikhundleni sakhe sonsiya hayi uzobe eyindoda impela angazi uyabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bhedi to wese ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 iyalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangake lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulunywayo khona lapho bephilisana bephoselana inyoka ephilayo bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithi esikwaziyo ukuthi savota njani so sicela ukungakhonfyuza entweni ethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinua ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambulwa asivunyele njengabo bonke abavunyelwayo cause esikunanzelelayo ukuthi i-Triple C libandlela registrar eliyaziwayo emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabi sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufakwa this and that ukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphathana and kakusoze kwafakwa siphatha noma yinini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho singani kasihambela ndawo siyabona
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebubi district kuward 9 emathebheleleni north ngikhandeke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa bathi sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi sithole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kunto kwabanje ngendlela bengiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sibili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uxhaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 0781032 3414
Studio 7 sibonge indaba elisethulela zwane ezijulile ezimnandi. Ngibuye ngisole kakhulu into eyenziwa nguThabang. Kanti uThabang wayengavula iphathi yakhe esindebele neemathebheleni North. Ayekele kaChamisa le abantu besishoneni ngoba uletrabhalizi. Ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident. Ule ngqondo yokuthi amashoni akhiphayo emashonini amaNdebele ayalethe. Ngakavule yakhe iphathi yekele uChamisa wadiliza iMDC kathesi sebuye thunywa futhi sefuna ukuzodiliza iTCC uwaziwa thina simazi asimazi lo Thabang ngaphuma eceleni lo Bethule wakhe lo vele vuse yabe yabiphathi le besiyekele thina abantu besihloneni kula esibona khona ukuthi lokuphila sile mpilo laphakathi kunini sidubeka shiya sikula umhlaba dithwa iZANU-PF abuya thengwa iZANU-PF futhi ezodiliza iTCC hayi kasiyekele man uyasidaka man
ivuka kanjani Studio 7 kanjani. Hayi ubaba uThabang into ayenzayo atshengisa ukuthi uyaboni udolo seZimbabwe la. Utshengisa ungani ufuna ukuzihlenzela okwakhe besikhwameni sakhe. Hayi atshengisa ukuthi umuntu omdala. Atshengisa ukuthi wesilukhangeleyo lapha. Wonke umuntu uyalubona. Esibhedlela ulalutho. Ulanto uyabhalelwa kuphela. Ubhalelwa kuphela ngepeni. Ubhadale imali ezinkarakazi. Suke lapho siyadinga amaphilisi efamasi.
Studio 7, Studio 7. Linjani basakazi mina engikhulumayo ngijabulani ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubono ukuthi why singake simlalele lo ubaba uThabang ngoba into zonke azikhulumayo ngani ziyazwakala bekuright ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezizazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi bekuright uright ubaba lo asimsupport teni ku-CCC asimsupporteni i-CCC CCC libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imhlobo lemhlobo yayo izirule njengalokho okwenziwa lapha eSouth Africa ngoba njengobana nje ngikhuluma nginjalo nje lapha eSouth Africa ekhaya seZimbabwe ikakhulu umsensizi siyafuna lathi kubuyele ngasemakhaya siyabona
sinjani basakazi weStudio 7 hatshi thina siphilile mina ngifuna ukukhuluma ngosengezi lophugeni laba bantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kuliphi iZimbabwe bona abahlezi kuhle bathenga kahle abantu abayelatshwa kahle abafunda kahle ukuthi ngabantu abahlala ngapha kweZimbabwe wena phugeni losenzweni ekelani entweni nale zizwisa ubuhlungu iZimbabwe and namhlanje iZimbabwe iyalizonda ngale yathi iZimbabwe iyalizonda yakwathi usebenza konke okwenzileyo xa uliNdebele ngithi yakwathi inkawu yazalo ihlale esihlahleni kodwa ilanga eliyi-1 iyalikhuda ugatsha yakutshela sebenza uzalikhutha ugatsha lawe phugeni liyekele khona okhe likwenzayo hloniphana abantu bezimbabwe hloniphana ama-voters hloniphana abantu abakhethwa ngabantu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika ngamafitshane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lweMediterranean kulandela ukuqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho leHamas ekuqaleni kwenyanga. Elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamtshina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose 19,000. Umholi webutho uGeneral Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo 7:30.